Bebezele bengasebenzi ngoba thina sibaqhatha on a full time basis. There is no doctor esimqhatha ukuthi abesenza esebenza ngentando yakhe.
Kodwa bathi bebeselapha izigulane ebezidinga ukuhlolwa ngodokotela ngokuphuthuma esingathi ngama emergencies.
Ngeke ngitsho ukuthi lokho kuliqiniso. Njoba besitsho incwadi yabo abayibhale izolo, besithi bona ababalutshwana kade bekhona emsebenzini, labo sebezayekela ukusebenza. Bebebalutshwane sibithi, so it didn't make a difference.
Ngezinye indlela lithi akutshintshi lutho abakwenzileyo ngoba ngokutsho kwenu bebevele bengayo emsebenzini.
Ye, yikho engingakutsho.
Kodwa udaba lokuthi bakhala ngokuthi ezibhedlela akula zinto zokusebenzisa, imitshina ifile, amaphilisi, imithi kayitholakali, lithini ngakho njengohulumende?
Sebekutsho ukuthi imithi iphele isolo kumbe ibivele ingekho. Udaba lokuswelakala kwemithi lukhona, kodwa umumo ususiba ungcono ngoba uhulumende besengezele imali yamadola, ama-American dollars, ukuthi isibhedlela zithole imithi, bese kusiba ngcono. Ukuthi i-equipment, kule equipment eyathengwa nguhulumende evela e-India, eminye eyanikezwa United Arab Emirates, eyanikezwa uhulumende yasisiwa ezibhedlela okulabodokotela bona babathi akula maphilisi. Ye, ukuthi amaphilisi kayeneli ngiyavumelana labo. Ukuthi akula ukuthi ungeke kusebenzeke angivumelani labo kangako.
Imitshina okhuluma ngayo eyathengwa nguhulumende, odokotela laba bathi kulomunye umtshina elawuthengayo omutsha osandafika kodwa ngoka 2005, ngokunjalo bathi sowadlula isikhathi sawo, njalo ungafa uhulumende kasoze akhona ukulungisisa ngoba insimbi zawo kazisalungiswa, sesadlula isikhathi sawo. Lithini kulokho?
Lokho ngiyeke ngikhulume ngakho ngoba mina owami umsebenzi wokuqhatha izisebenzi ezempilo. Lokho kungakuzwa kuphendulwe ngu-Secretary for Health.